Saka ngelo ukuthi ikakhulu umthuli njengominister obekhuluma ngesaplas njalo kule ndaba ye 2% safuna explanation yokuthi saplas useyidiploya nga uzoyisebenzisa nga njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment esithi ngama-token payment ungakwakazi ukuthi i-economy ikile zikweleti njalo le zikweleti ingazibhadali okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe sisebenze ngekhesh okwenza sibe lo lokuthwala nzima nge-economy silakho khathesi sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweletu uhlelo lokubhadala izikweletu lume njani njalo uhlelo lokuthi ama-2% la abambayo emafonini esithi mobile money uzayifaka njani ku-development e-afecta mina lawo kulokuthi ngiphombuka iy'thathelo ngiyabe ngikhangela ukuthi u-2% lyana ngasibe lokuyi-section okuyi-percentage okuya ukuthi seke umgwaqo okuya kwi-percentage koyakhe izibhedlela okuya kwi-percentage kokuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulayo itax ethathwa ku-airtime emithi but ngithi ngikhangela ukuthi 2% lyana ngayingasebenzeli uhulumende ukuthi kube ne-surplus kuphela ngayebe ne-impact ne-effect kimi mina engiyibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe kanyele konabo njalo ukuthi asitshele ukuthi yena ukhangelela ukuthi i-exchange rate libabe sebe-convergenting between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona njalo kuyozokhangelelwa ukuthi uhulumende nxa ease of way of doing business ama-payments lawo floke sila i-three pricing system yokuthi i-price yeko-cash ichiyene i-price ye-cash ichiyene i-price ye-swipe ichiyene kufuzele ukulungiswa into esikhangelethi ziqondiswe ngaze sikhuma nge-supplementary budget njalo sikhangele ukuthi njengoba lokhu sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi i-supplementary ibe ngeyokuthi kube nokuthokozisa abantu bakahulumente lokuthi kudliwe nje imali ngayebe ngeyokuthi kuyakhiwa i-economy
okugodwa eshoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho
esikhangelele kakhulu yikuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhangela athethi industry akulanto esiyenza ngoba kula magetsi ngesikhathi lesi siyabe sebekuhlanyele i-wheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat khathesi balima njani i-wheat kungela magetsi okokuqala emntwini osezimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi amagetsi kalungiswe